Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why it's there as long as our name, because we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So iveki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi areviewe, ahlalele phansi areviewe. Wayifuze ukudila ngakuthiwa kule nto emangalisebenziwayo.
Abe National Constitutional Assembly bathi bazamangalela emthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngihola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani eqhuba lolu hlelo yokupaka izimota yokobulawayo eye-23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayibhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe uya kwethulwa kwalesi isikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami ngu-Farai Mangana. Ngingu-businessman walapha koBulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona koBulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system le entsha, ilobudlelwane TTI, ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu, angiyikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI, usithi council ube in charge mina i-quarterly parking this 3 months may in charge of $34. So in $34, if you divide it by 90, it means nigeza 37 cents per day. So lay in charge yabo, ibuye isithi $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kathi kuyini abasekwenzileyo lapha etown. Ungayenza ukuthi bethi hayi mana sikujaji inkalakatareyi. I-$9 per day ama-roads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukhansili wethu nguye nalo akula ukhansili omutsha ovele America. It's the same thing. It's just that sebelethe omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI. Umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali layo, yena bavumelane ukuthi bamnikeze 70%, bona basale nge-30. So because of all of that, mina mbona ukuthi le into le iyadula kakhulu kakhulu. So ngahamba kukansizi ngazama ukubakhulumisa, abona vele bengitshayela kachana le. But ukuhamba kwami ekansili was to go and negotiate and say, hey, madala, into le yasigamula kakhulu. Ihloka leni le likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazise ukuthi imali le inkulu kakhulu abayitshajayo, ngoba akula muntu ohola imali lezi abazibizayo. So ngathi sempendukile endlini ahlala phansi ngathi no, lapha koBulawayo kulamanye ama-businessmen, kulabanye engikhulumisana nabo bana ngizwe ukuthi bathinda. That's when I realized, no, wonke umuntu uyakhala njengami. And we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le i-document ethiwa i-petition. Ukuthi sihambe la e-council sibanikeze i-document le ilama-grievances njalo futhi ilama-answers, ama-interventions. Ababuyanga umeya, kabuyanga u-town clerk, kodwa bathumezile u-Mrs. Nesisa, wabuya wazoya amukela ama-petition on their behalf.
Bebe banengi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I say as long as name, because we have been communicating as business people. I think I can't have numbers because I was the main person to speak, so this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsomabhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoxa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu futhi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngalolu daba bengakacubunguli.
Sanibonani badaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo ngengosomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolukhona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi idocument sitholakele. Siyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla le-National Constitutional Assembly, NCA, bathi bazamangalela emthethwandaba ikomishini eyolawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu owe-Studio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu wabike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edale lephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, $1,000, isuka kumadola angamashumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo uchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokeli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe, uMnumzana Love Momaduku, uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa ukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela umathanda ngalolu khetho.
Mina ngokubona kwami amafizi ezethu lawa angani axosha abanye abantu, because iZANU-PF we've got izimali, isebenza ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi bayabengelazo, zabe zingekho. So ukutshengisela ukuthi amanye amaphathi azehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Upresident angangena, but as you go down the hierarchy yakhona kuyagcina isihlula imali yakhona ukuthi bayithole, ukuthi baregister. So izeki just cutting abantu out of the game. Wafuna nje abantu bangangeni. I think wafuna ahlale phansi a-reviewe, ahlalele phansi a-reviewe. Wayifuze ukudibe ngakuthiwa kule nto emangalise yenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali, esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe-voters roll, hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Asomafizi a-right lana. asoba fisa right. And why they say abantu babhadala ngama use dollar kona kule bond yeZimbabwe abasebenze iZimbabwe in bond ina leyo ibe yiyo ebhadalayo ba final manje use dollar abantu bokhona kula muntu ohola phela use dollar la siholi bond yeZimbabwe so akusiyenzi nje imali yaseZimbabwe ngoba i-election yakhona ngiyalapha eZimbabwe so ke yimbono wami nalokuthi hayi iZeki ifuna ukukhipha abantu emidlalweni woku-election isale yona ngoba yona iyafina ukuwina ifuna ukuthi yona ukuthi iwinile babona ukuthi abanye ama-oppositions phathe angangena bazadliwa mhlawumbe ku-election so sebedingindlela nje zokuthi keep it out of the game.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi loba nje lingavumelani lokukhweza kwemali liyenelisa ukubuthanisa imali lisithi iZeki kumele yehlisele imali. Lokhu kuthiwe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezompangazwe ngendaba yokubana lowo le mali lokala njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe yimali ekwanisa ukutholakala ngoZulu suka thathi singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba le nkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifuna ukuyafuna uhulumende njalo silamalungiselelo lethu ahlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla njalo sibe lezi mali ezifunakala ukubana siyekhontesta ngoba kuzafunakala ukuthenga irigaliya kuzafunakala konke so siyabe silamabhajeti njengabantu abapred njalo abalungiselela ukubana bekhona ukufuna uhulumende. Kodwa ke singabantu abaphakamisa umthetho singabantu ukuthiwa we are pro the constitution so umthetho welizwe uyavumela ubani nobani olabantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma ephalamenti noba uwangumongameli welizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ndunga kwa uthi lilihlawulo ikhuphulwe kakhulu ngakho ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku iZeki ayilamandla yokuvuka iphonga ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owaqala. Okwesibili kumele sinanzelele ukuthi masithi universal franchise sithi lilungile labantu abaningi ukuvota lokuvotelwa. So izimali zingaba zimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day esithi democracy ibe yinto esikhanywa entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba nabantu abafika amachumi amabili lambili 22 abancithiza ukhetho lokudinga umongameli kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF lomnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. IZeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace kodwa ithe ibuzwa yi-Studio 7 namhlanje ithe izakwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye, bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Kodwa kube labanye abancoma iZeki ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Umnumzana Ndiweni yingcwethi yecubungula ezombusazwe, yena ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yiZeki.
Ngiqalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo lokuthi abantu abaningi nje balutshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukusithenga imoto ehamba ngamavili, bangaka abantu abangayenzi bathenge imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga, sikhangelele abantu abasezigabeni ezisemaceleni, ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000 even yona i-100 sweet abanye babamba nzima kodwa ngabantu ababeseza umsebenzi omuhle bekhokhela isigaba. Ngibona ngani imali akumelanga isetshenziswe ibe ngathi isikhali sokuvimba abanye abantu baphatheke kwezokulawula kwezigaba. Ngomnaka wami ngicabanga ukuthi $1,000 iphezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa ngehliswa ibe phose ingxenye kumbe ehliswe mbijana. Yona eyama-councillors lama-senator layo ingani phezulu kana mbijana. Vele balutshwana abantu abangabamali engaka. So ngomnaka wami ngibona ngani kuzadimba abantu abaningi abangabambi imali ngesandla kodwa abalobukhulu sokungathiwa sokwenzela labo abale mali kuphela hayi kuba ngumongameli
hayi kulapho kade ufuna ukungena khona khonapho ukuthi ukubona njani ikamongameli
ngibona ngani ifanele ngoba nxa uzakhokhela ilizwe lonke sungaswela abantu abangakuxhasa ukuthi ureyize i-20,000 uzakhokhela ilizwe lonke jikelele hayi ngibona ngani mina iphose ibe naneno xa sikhangele izinga lesikhundla sikamongameli ngibona ngani inganeno singathi phezulu kodwa ke ngibona ngani inganeno yikho ngishilo phambilini ukuthi ndanganokuthi nxa izwe lonke kumele wenelise ukuthi ube labangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ucontest ngo-president 10,000 ngibona ngani kimi kangila nkinga layo kangako kodwa njengba ngishilo engile nkinga layo ile yabo-m p hayi liyanasibili
asithi umdada ufuna ukuba umongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba uthengisa amafutha okugcoba inwele uthengisa imbambayela lokunye ndifuna ukuba ngumongameli angenza njani ngakhona
ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli yes wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa efuna ukuncintise abe nguye kodwa sigcina sesiba lama labaphatheke abaningi of course i-democracy beyiyo umbuso wabantu wakhona kodwa uthole ukuthi sokulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli sokungani sokuyinto engani iyadlalwa ngombono wami kodwa ngicabanga ukuthi hhayi isikhundla sikamongameli asisitshiyeleni asisitshiyeni sinjalo nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bamphathise ngibona ngani amavenda ezimbabwe they are over 5 million xa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa mphatheke ngicindise ekhethweni
umnumzana mdlala yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we-studio 7 ewobulawayo uGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe
kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afforde ube nemali yokuthi uyazigcina wena uyagcina ifamily yakho ukwenzela ukuthi ma usisiyangena le ungaveli ube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe so ma ungalayo i-20,000 angeke ube ngumongameli welizwe and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela ngitsho 20,000 so i-leadership iqalisa from a family level you must afford ilokuzena i-20,000 you must have amanye ama-businesses awe sowabona sibe track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi si trust ilizwe lonke ngaye ngokukhokheli belizwe lonke esinikeze njalo ama president iningi labo ba sponsor i-political party so mawurana kumbe ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhona ukubhadalela i-20,000 okutshelelo bandla lizaba yi-problem elizweni lizathatha imali yonke kalikhona ukuthi lizigcine lona ngokwalo kalikhona ukuthi li-afford 20,000 not to talk of ukuthi li-campaign kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele so ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe kupresident yethi hayi ama-president kabayibhadale le mali basuthi
nxa sesikhangela ke ubukhansela lobu MP uba lilunga ledale lephalamende ungathini ngembadalo yangkhona
ukuba lilunga ledale lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho babaduwe abantu abangaze basebenze abantu abaphuma ezikolweni abantu abalolwazi njalo abasesele energy so angeke siexpect ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barane yokuthi babhadale $1,000 imali enengakhulu imali ethenga imoto phela le imali ethenga izinkomo imali ethenga imali engaqala ibusiness kahle kahle so ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakatshe kuma policies wayo ibone ukuthi hayi lokhu iyehlise kancane kayehle kancane kwenzela ukuthi labo aba abuya emafamilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini sinabantu abaphuwa abangakhona ukuzithengela ukudla namhlanje kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansili yakobulawayo kungaba lotshintsho bona labo bantu babantu esibadingayo babantu esibamelayo so izeki manje sibavalela ngaphandle ngokukhupha lesikwenza intengo abantu ngeke besakhona ukuthi ba afford ukuthi bangene edale leParliament not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa ke remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti so izimali zonke lezi zifunakala kumele izeki ikubhekisise kono konjalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza ababa independent singakhuluma omama abangamazakhela ngesindebele kumbe abashonelwa ngamadoda yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini ngoba yibo abantu aba-understandayo ama problems abhekwa ngumphakathi
pho abantu kumele benzeni ngakhona
abantu kufuze kube lengxoxo kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube iParliament kumele ipetitione izeki itshele izeki ukuthi hayi izeki siyakuvuma lokho kwa president kodwa asibhekele abancane
Loge umnumzana Thandazani Moyo umunye wabalandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa Ku live talk lamhlanje sikhanyela inyathelo lecommission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi kwabezempilakahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akala ngqondo epheleleyo intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalala emhlabeni jikelele okugoqela naseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kule nhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke ngoba iningi labo lisiba lenkinga yokuzinakekela.
Ungwane kona ukukhula shika 20 years. Angosha pamba iroro pesa yakutomukanganya
ndakusho ukukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili eloko egqoka amapampa
unkosikazi Marilyn White oyitherapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kugoqela okufana lokulungisa lokho lalokho ya endlini ukuthunga ukuhlabela ngisho lokukhuluma
ama basha akakhonekana kumanya niita physio amwe basha akakhonekana kutaura
abanye abanelisi ukugijima abanye abanelisi ngisho lokukhuluma so silendlela ezithile zokubafundisa
unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana abanje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo
kodwa umkweshe mazino chayi kwaanotya vana vedu ava vanotya zvekugerwa musoro vanozisa kuti misoro yavo ibatwe
vaisava kukupa abanye abafuni ukugelwa inwele zavo kudinge ukufundiswa ukuba vemukele konke lokhu empilweni
uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okuningi okufana lokuhlabela ukugijima i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo
kasi hatingogumire pa-rehabilitation chete tine machiremba tinoshanda
nawo asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo
unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa behabe bezaphazamisa njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kwele Zimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona
We only have out of 38 children, only two who are day scholars. You can imagine.
Lesi simo sibiba sitholakala kubantu abakunani lokugodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Africa abazali bagcina befihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama i-case, kumbe njalo bengabe ke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho kuyisimo nje esilungisisekayo umntwana azikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima, lokwenza lokhu lalokhuya esikuthi yi-hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba, kulinganiswa nabanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension olwe-National Social Security Authority NASA bathi sobengezelele inhlawulo e-pension kusukela mhlaka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50% kuhlelo olwe-pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe-accident prevention and workers compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepensheni leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isilendawo lapho okwelatshwa khona abakupensheni kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokho, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole iqhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So in short, uyabona ukuthi khona mfana ukuthi ngibhadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfana ukuthi ngibhadale amanzi. Engingawutshela khona ukuthi khona i-pension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty datum line, ukuthi ngiphile khona pha koBulawayo. Otherwise, even umuntu ose-reserve is worse than me. Uyakwazi, kuye kuyamangalisa abantu abasema-reserve thina sasithi hayi bangcono. Labana they are worse, ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akula lutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopentsheni. Opentsheni bayahlupheka mama. Kulowo pentsheni abasetsholotsho, opentsheni abasenkayi, opentsheni abase ePlumtree ngale koNdolwane, bafanele ukuthi bayithathe ipentsheni yabo ePlumtree kumbe abecholocho bahambe bayayithatha eWange kumbe babuye ngapha koBulawayo. Bebuya ngapha koBulawayo bafanele ukuthi bakate ibhasi. Ibhasi le iyadura ukudlula ipentsheni yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje azikwazi ukuthi siphila ngani. Anti uyakwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela, manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abaqina ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko ngumqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust exoxa loGaina Gumede Saidi ekoBulawayo ecingweni. Singakalugqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakoBulawayo. Lamhla ziye zifole nikeza ikansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.